Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mbimbitho 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umthethwa ndaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezivalane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi.
Futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu ade besekuhlalela lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebesehluleka ukuthi bathathe imithaqana yabo kalula.
Amagama amalunga abeZANU-PF asefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene ababangene ukhetho okwakuqala lasebegugele ezikhundleni.
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayorejista ukuvota.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili.
Sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council we're not yet. Kuyakhanya ungani silwa le council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwa ndaba wokwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi. Inhlanganiso yabezindaba eNews 24 ithi ngolwesithathu kuvike edluleyo, inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhankasela ukwesulwa kwesinqumo sokuthi amapermit angasangezelelwa isikhathi sokusebenza zihlangene ekolijini le-University of Cape Town. Lezi nhlanganiso zitshelwe ukuthi udaba olusemthethwandaba luzathethwa ngenyanga ezayo lanxa uhulumende wele South Africa wayevume ukwengezelela isikhathi samapermit la kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube ngunhlangula wawonalo umnyaka. Lokhu kwenzakala iqula likahulumende weZimbabwe elizabonisana labafuna ukuphenduka ekhaya liqale namuhla ukufinyelela izigaba zonke zakwele South Africa likhulumisana labeZimbabwe. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Mzakazi, abantu laba ngamehlo mathupha asikababoni kodwa ke besile event laphana sihlangane naye uambassador uHamaseridi wasichasisela mpela ukuthi laba bantu sebefikile ubabonile emini yalolo langa simbone ngalo echaza kabanzi nje ngohlelo lwabo ukuthi bazohamba amagumbi wonke aseSouth Africa in terms of amaprovince luma ngohlelo lokuthi umuntu angancediseka kanjani kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangancediseka kanjani. Bona noma singakababoni sesisazi ngokwesiqiniseko esivela kuambassador ukuthi sebefikile eSouth Africa.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa abantu laba ngobani njalo kuyini kahle kahle ababekhulumisa ngakho uZulu abafuna ukuthi akwenze lo oyabefuna ukuphenduka aye eZimbabwe?
laba abantu balihle kulele lenzwe interministerial task team okuthiwa isathwe nguye upresident weZimbabwe umnumzana uMnangagwa ba kugoqela abantu becustoms lamanye ama department kusho ukuthi uhlelo lwabo abahamba ngalo yikuthi bazise nje umuntu ose phetha ukuhlala kwakhe eSouth Africa ukuthi in terms of ukubuyela ekhaya kuhamba kanjani ekuqoqeni okungokwakhe lapha engena khona lekhaya loku integrateka kwakhe ekhaya.
Bona baningi yini abamukela leli nyathelo abathi bona bazaphenduka ekhaya nqa amaphepha abo esephele umsebenzi.
Nendlela esesibezwe bexoxa ngayo ezinkundleni lapha abantu hayi akuzwakali ngathi abantu basazimisele ukubuyela ekhaya. Kuzoyenzeka vele kube labanye abaphoqelekayo ukuthi sekumele babuyele ekhaya, kodwa ke iningi lisazama ukudinga indlela zokuhlala khonapha liqhubeke ngokuhlala kwabo okusemthethweni South Africa. Kodwa ke njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, thina sayiqala i-engagement leyi ngokunanzelela ukuthi nxa sebehlulekile abanye kuzodingeka mpela ukuthi kube nendlela yokuthi babe nolwazi olujulileyo in terms of ama benefits okumele bawathole from customs uma sebengena ekhaya. Ikakhulu nje sikhangele thina ngelihlo le border entry e customs kakhulu lapho esakukhangela khona sathi hey kuyenzeka ukuthi njengoba kunje ngokwemfanelo umuntu osebuyela ekhaya inxa kuyikuthi uphelelwe ipermit kumbe kasafisa ukuhlala eSouth Africa nxa ethenge imota eyodwa ule gunya lokuyibuyisela duty free. Kodwa sakukhangela kaningi ngamanye amehlo futhi ukuthi abanye uyabe engakaze ayione leyo moto mhlawumbe for 6 months or kunezinye impahla zakhe afisa ukuzibuyisela ekhaya. Kungenzeka kanjani ukuthi kungabi le ngcindezi ekubuyeleni ekhaya? Singakhuthaza kuphela abantu ababona ukuthi bazoyihluleka ukuvuselela ukuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa ukuthi bathathe leli thuba ukuthi babonisane nabo labo abakuministerial task team leyo ukuthi ukubuyela kwabo ekhaya amagunya abo athini kanti imigomo vele yona ibisithini ngokubuyela komuntu nemtshaqana yakhe. Esikukhangeleleyo thina futhi okusihluphayo ukuthi akungabi ukuthi abantu baswela ama benefits abo in terms of returning citizen wakhele permit working in another country ngenxa yokungazi information ingasabafinyelelanga. Futhi okunye asifisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emaborder sebesehluleka ukuthi bathathe imchaqana yabo kalula. Ikakhulu siyakukhalela lokho. Abanye siyabakhuthaza ukuthi kube lithuba lokuthi usonge uade usukusebenzele lapha la ukubisele ngendlela ehlelekileyo ekhaya kungalahlekelwa ngizithukuthuku zakho lapha. Kodwa ke akutsho ukuthi umuntu uma engathi useyi-returning citizen angeke athi useyi-returnile aphinda aqhubeke sesiya kwamanye amazwe kumbe esephenduka sethole enye i-permit. Kodwa kuyabe kumsizile ukuthi nxa elitholile ulwazi olufaneleyo lokuthi ukuphindelwa kanjani ekhaya, ngoba kubukeka kulula from a distance ukuthi umuntu uzozibuyelela ekhaya bese sithola ukuthi mbayimbayi akukho that easy. Ngoba integration include ukuthi kunje nje uma ulabantwana ade befunda lapha bazofakwa kanjani ezikolo khona lekhaya, kanti abanye indawo zokuhlala kunje nje umuntu uyabe ngazazi ukuthi uzohlala ngapi. Kanti siyayibuza lathi uhulumeni ukuthi kanti abantu bonke labade becontributor kangaka elizweni linamali bamukela lizobenzelani? Ngoba kukhona phela nokuthi labo bake bakhangelelwe kwezomhlaba ukuthi bangayahlala ngapi, into zonke lezo zifana nalezo. Okuningi kuzokhulunywa yibo bona abantu bakahulumeni, njengoba lisazi thina simsebenzele uhulumeni, bazokhuluma bona ukuthi bangayintegrethwa njani.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezalane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni.
matuta siyovota sivotele nkuna
sande matuta
siyovota siyovota
kwizokhetho amagama amalunga abebandla lezanupf asebefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasabe gugele ezikhundleni abancintisa kwakuqala bagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomqondisi womsakazo wekhiyona TV umnumzana Qhubani Moyo kubikwa kulabanye abahlala emazweni abafake amagama abo ukuthi labo bazancintisa kulezigaba zedale lephalamende ezingamakhulu amabili 210 kuthi ezamakhansila ziyinkulungwane phose ezimbili 1970 kuzokuba lezamasenetha ezingamachumi ayisithupha i-60. Amabizo aseyemukelwe azaqala ahluzwe ezigabeni kuma-provinces andubana adluliselwe phambili esigodlweni sebandla eHarare kungakenziwa ukhetho. Kuthi, ngakucele lamabandla aphikisayo ikakhulu kubandla le-CCC, lona lithi lizachaya inja lifihla umphini. Kuthuli zwi. Sixoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo ele Freedom Alliance unkosazana Prezia Ngulube yena othi abamabandla aphikisayo bayancutshwa ithuba lokukhankasa ngokuthula.
Ngokubona kwami elizweni laseZimbabwe akukwazi kube lokhetho olungela kucilibezela. Olwamanje nje lona oluzayo soluhle lwaqala ukucilibezelwa ngalokho esikubonayo abantu balelwa ukuthi bakhankase ama-opposition parties avinzwa ukuthi akhankase. Njalo okunye esikubonayo ukuthi sokuhle kwaqala ukucilibezelwa yikhona ukubona abantu sebesuswa ezindaweni zakibo besiya rejistiswa ukuvota kwezinye izindawo kwamanye amawards abangahlali khona. Lokhu vele kuyaveza ukuthi ibandla elibusayo seliqalile ukuthi liqilibezele amabandla aphikisayo.
Siyabona ukubana inombolo zitshengisa ukubana abantu besigaba semandebeleni ababhaliselanga ukuvota ngobuningi. Ungathini wena ngalokho ikakhulu nxa sikhangele ukhetho oluzayo?
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota. Kumele bagade imishobo ukusebenza imali. So sicabanga ukuthi ngabe luba seduzane uhlelo lokubhalisela ukuvota luba seduze kwabantu, abantu bakwazi ukuthi baregister ukuvota ngobuningi babo.
Lo ke ngunkosazana Prezia Ngulube isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Freedom Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni matuta siyovota,
asambeni matuta siyovota, sivotele nkuna
asambeni matuta.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku ekoBulawayo.
Amanye amalokishi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo iKhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokishi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama-industry kubangelwa ukuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo umgcinisikhwama we-Water Executive Council uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubomakhala ekhukhwini babo bengazilutho.
Ye, siyakuzwisisa izoisa is affecting every business sector, ukhokheli ikakhulu obuyabe kukhangelenana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council wanothi yethu
umsekeli kasodolobho uKhansila Mlandu Ncube upha izizathu ezenza ukuba amanzi avalwe okwesikhathi eside. Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo semzini wemganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Njengezizalwane zakoBulawayo sesizabuyela futhi kulokhana esike sakwasihlupha futhi emalangeni adlulayo ezinyanga ezadlulayo. Imikhuhlane yohudo leke yaba khona bakithi amagethi la ase ukuhamba sesenze ukuthi amanzi angasabi khona emalokitini ngezikhathi ezifanele ngoba hayi kunzima amanzi kufanele bekhona ezikhathi zonke.
Inkosikazi Sukoluhle Mathuthu omunye wezakhamizi uthi iCouncil kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela khathesi isikhathi siyatshintsha, we cannot afford ama generators kodwa akufakwe ama solar ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
iCouncil yakoBulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi ngemva kokuna kwezulu. Amadamu anathisa uBulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leyinsiza lilesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, iNyankuni ilamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, iLowa Nxema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, uMzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, iUpper Nxema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi iMtshabezi phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomtshayeli wemota enkulu itruck obemiswe emngceleni weBeitbridge, yena wafohla ngenkani waqotshaniswa ngamapholisa okwamakhilomitha adlula angamakhulu amabili i-250 kilometers. Uze watshiya itruck yakhe isitshayelele amadrum duze leRenko mine wasecela enyaweni engabazabanjwa lakathesi uyadingakala. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi lesite liludaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eSVEC eqale uhlelo lokubhalisa abantu ngobuningi olweBlitz izolo iyala ukuveza inani lababhalisileyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani, ngumlaleli kaStudio 7. Silohlupho iproblemu ekhona ngiyomntwana upa okwanise ukweqa ihigh jump kuma under 17 eCholocho district, wakhompitha kuprovince wathatha igold medal sokumele edlulele phambili kunational sokuzwakala ukuthi kaqualify kasahambi ngezizathu ezingacacile. Isicela lisincedise ukuthi kade umntwana uyavalelwa ngekhono lakhe kwalaha. Umntwana lo usesama uri secondary school eCholocho, ibizo lakhe kelingunhlanhla yonke give more moyo. Kuyeqa kuma under 17 uthethe igold medal eChino team beVictoria Falls. So besicela lisibuzele even kuminister of education, kuminister of sports and culture ukuthi umntwana olekhono lakhe esikolo uyavalelwa yini kuyakhompitha phambi ngokuthi uphume endlini zabayanga.
Ngiyathola amanye amazwi uzulu uhawukele kanti olwethu ilohlala lunenkinga. Bengathanda bethande abasinike i-voters roll awuyitholi konke lokhu uma ufuna namajaji zakhona nawezani manje namabakati bayathanda njalo ama-results abasinikezi kahle kahle basiphiliza njani labantu laba. Waye besiphiliza ngenkani bebusa ilizwe isimafia bazezela umathanda bona into ezivuma bona into abazifunayo. Umanje wathi ufuna amarizati angathi kuyavota manje amarizati aphuma nzima atsha atsha apekapeka nezeki yakhona izeki yonke lana izani yodwa kani abantu bezani konke labo Hayi man, hayi, hayi bathwala izinzima labantu. Uzokhawukela onyu kethu lo mama az clean and smart. Ungenankinga, ungenankinga. Olwethu hayi uqala libhuqwa bhuqwa ama results aphumi, ama number bedlale ngama number too much. Hayi ngeke man, nawo sikadile man, sikadile, sikadile ke manje wabona ke kubuhlungu sokuzwela. Uba 1 sikugela sikugela zonke sihambe ezidradini zam ukuyafuna imali emazweni akatshala asemdeni. No man, hayi sikadile ke kwa manje abaye besixolela abantu. Sikadile serious sokuzwela lokho abaseza khona.
Livuka kanjani, livuka kanjani ngezindawo ngezindawo banaleli be studio 7. Ivuswa uNhlanhla Mahlangu seButswana Francis Town. Ikhuthaza bonke abantu beze Zimbabwe bonke abantu bakithele upane esigabeni semalonku laphana ukuthi kaba request ukuvota. Insuku sezisondele, sezisondele insuku zokuthi siyevota. Ngicela ukuthi abantu behambe beyiregista bonke ngobuningi. Ibe sembingela umama uNhlanhla khonaphana emalunku, lomali umama uPaul Ngwenya Samthulisi, lo Ndevula laphana, lo Nkomo RJ, lo Nkosikazi wakhe uPriscilla, bingelele lo mzamo uJabulani, lo Mosco, lo mdala uNgwenya kumajoyibana laphana, labakobabazala laphana konamdumisi. Ngithi linjani khona ngapho, insuku sezisondele, likhuthazela nabanye. Imusobhuweni olapha eFrancis Town uNhlanhla Mahlangu. Ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi, amen.
Siyayibona into eyenzakala elizweni lakithi. Kodwa ke ngeqiniso balimi, asizameni ukukhuphula amasokisi ngamandla. Masingazama nje ukuthi silwisane leZANU-PF ngempela, ngoba thina eqinisweni sijojole iZANU-PF. Hayi iqiniso lokho mina azikufihle, kumele sikhulume kucace impela ukuthi iZANU-PF yiyo esitshontshelayo. Ngoba ma ingabe isiba la mandla yokuthi ithengise inkomo zabantu izibiza ngezitray every day, inkomo lezo zibuya kuphi? Zibuya kuphi lezo ndlovu? Ubona zibhale emaphepheni kuphela, kodwa ukuthi zibuya kuphi? Ngoba istray ngeke istray zifike 5 isithengiswa every day. Leyo mali yakuphi estray? Kodwa ma singasakhuphula kangamashokisi impela abalimi, sizoba ngabayana, sizoba ngaba. Yabona into kumele siyenze, isela mali ngabanja litshaywe, lingaveza nje umuntu weZANU-PF otshontsha naye. Leyo nto elayithi inkomo zethu imota kumbe irholi akutshiswe lokuya. Hayi ngoba madoda sithwele nzima, manje ziyahlupheka, sisebenza nzima kakhulu. Le nto yenzekala ekhaya lesi out of order ngendlela okwenzakala ngakhona. Angicabangi ukuthi ukhona ongakuvuma lokho. Ma singasazivambelanga thina sizokhala, ngoba la ngamasela weZANU-PF la angamasela madoda. Asizameni impela, asilwiseni impela ngamandla wonke iqiniso lihle. Asilwiseni impela, asilwiseni, asilwiseni impela. Kumele indawo yonke bebeyazi ukuthi hayi sikhathele yikulaba abantu labo.
Studio 7, Studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Ngithanda ukusinika indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezinhle. Mina ngithanda ukuphambana nalabantu abezani. Abantu abezani sebesitshela amanga, sesikhathele ngamanga. Ngithanda ukuthi ngitshele laba abafana abasesebatha laba iyouth, ngiqondisa kuyouth kakhulu. Asihambeni ngobuningi bethu, asihambeni bantu abethu, sihambeni siye register sifone sikhiphe lesi silokazana seZANU-PF. Bantu abethu lithwele nzima kuleli lizwe leli, ngoba lina ukukholisa kwakuleli lizwe leli azange likubone. Thina sibadala sinje so sikubone kade likukhona. Yebo sasincindezela lapha laphana, kodwa umbuso wawungenje, wawunje ngokamgabe lalo umuntu osekhona kathi umnakakho, ngoba umntu anenyoka yinyoka. Ngoba kathi siyangena kuma platforms amaningi lapha, kule phindula kula majaha amabili amathathu asesithretena lapha, nxa singathi siyaphendula into ethile bona kabafuni, bathi siyalandelwa. Ayekwathini thini? Yikho esingakufuniyo. Phambili ngoChamisa votelani, uChamisa mina nginje so ngikhona lapha eCodefake Masenge, mina ngifuna ukuvotela i-CCC yona ngokwayo. Phambili ngoChamisa.
Sabonani, sabonani, sabonani. Hayi siyabingelela kakhulu, siyabingelela kakhulu. Siyabingelela kakhulu.
Studio 7, Studio 7. Ngizakuthanda ukubingelela abasakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Ngizacela ukubuyela emuva mbijana lapha kulalo baba lo okhulumelango lwesitini ekuseni la. Kanti lo aba bantu be-CCC ma yena umdala lo ezathi abantu be-MRP kutsho ukuthi abalasikolo kahle. Abantu be-MRP bakhampena kustudio 7, abantu be-MRP obuningi babo bagcwele emazwe emazweni bagcwele South Africa. Ngicabanga ukuthi lo baba nguye ongala sikolo, akala sikolo kahle ekhanda lakhe. Ma kumele uzivuze ukuthi into eyenza ukuthi laba bantu begcwale emazweni yini, into eyenza ukuthi begcwale emazweni yini. Kanti lina abantu betriptusilina kahle kahle ngithi wena wona mdala ongazukukhuluma lidlala amashoneni lala futhi lidla khona emashoneni nabantu lihambisana leZANU-PF elidla kuZANU-PF. Uzifundise ukukhuluma wona baba sithukandla emsakazweni.
Phela njani linjani emsakazweni weStudio 7 linjani lonke esile nkinga lapha isikhalazo. News asazitholi kahle, sometimes yasithunyelwa, sometimes azithunyelwa, so angazi ukuthi kusuka kwenzakaleni. Asazitholi kahle, sesizithola once maybe a month or so. So please cela ndathi lisithumele news za daily sibekwazi ukuthi simi nga. Ngiyabonga ngodumo lo uya eFlapus okwamanje ngise-Gauteng.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umnotho welemelika uthiwa uyathuthuka lemisebenzi isanda nsuku zonke, intengo yokudla lamafutha ezimota iyakhuphuka ngesiqubu esingakaze sibonakale lanxa singayisiso lesana esifanale seZimbabwe kumbe amanye amazwe amaningi-ningi. Kweminye iminyaka intengo yamafutha ezimota iyakhwela iphinde yehle, kodwa lezi nsuku lanxa iyake yehle akufani leminye iminyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamrai Gwegwerere.
Ngokubona kwami mina iAmerika yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho sibangelwa yi-COVID-19. Intengo zezinto zakhwela, into zikhwelile zonke izinto ye. Kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube lokho okungathi ye hayi into sezinzima sokuhlupha. Into zikhwelile ye, njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba yempi ye-Russia le-Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho. Kukhangelwa ukuthi amafutha ezimota lokunye nje imali esisebenziswa nguhulumende we-America usiwa empini ye-Ukraine le-Russia. Ye, konke lokho kube lelokhu zeni lendlela okubambe ngazo umnotho we-America.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umzana uJoe Biden nohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe i-America kundubeko njengoba ngitshilo eze-COVID-19, kusimo se-COVID-19 izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile, imisebenzi nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi kukhanya kube lokukhuphuka kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele ngiyaziyo engaba lokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lokuphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu ye into zingaba ngcono, nxa ingakhuphukanga yaya phezulu lakho kuzaba le ndlela uzabamba ngazo umnotho welizwe.
Hello ke ngumnumzana Tamrai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umthethwandaba wokwele South Africa ukhangelelwe kwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi aseza kuphela umsebenzi. Amagama amalunga ebandla leZANU-PF asefake amaphepha ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangena kukhetho kwakuqala lasebegugele ezikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.